nasikhangela ngomnotho weMelika ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwana le-corona lika 2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nsiri so ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini bahlatshwa kwama-millions zona lana owakhumbulayo ba kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba kube ngcono ukuhlangana kwabantu kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama companies yikho ke i-economy ibilokhu intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kube namhla mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile eye-Russia le-Ukraine ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapha eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke ipetrol lapha yaba iye esemqoka angithi kungakhwela ipetrol sekukhwela yonke into ungakhwela idiesel ukhwela yonke into yikho kwenzakalayo lapho kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession iphakathi laphakathi nje njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswele abantu bokusebenza ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenzi abeZimbabwe umuntu abalayitshe abalete lapha bavuke besebenze ekuseni bonke abantu bona labo bangasebenza ama-millions zonke lawo ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukhona
yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe leMelika
nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu ningazi njengoba sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokhu bathi hayi athi lokhuyana bathi hayi njengalokhu kodwa ke ungcono ngoba i-senate ilokhu ikhona kuye ukuthi imithetho lequnywa ngaphansi elethwa phezulu iphezulu lizafika lihlolisise enxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokhu.